Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhla ka 31 kuNkwenkwezi 2022 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili lanxa amapolisa esithi ukuthunjwa kwelunga le-TRC uNkosazana Mo Blessing Ali akulani lezombusazwe ibandla leli lithi yinto eyazakalayo ukuthi umsolwa usekela iZANU PF. Umhleli wephephandaba elidinda ebulenjini eleZim Life uMduduzi Mathuthu uloke ecatshile ngemva kokulandwa ngabantu abayisikhombisa endlini besithi bangamapolisa njalo behamba ngemota engelama number plates. Uhulumende uthi uzaphathisa ngendleko zomngcwabo wenduna yeGaranyemba uChief Nhlamba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa amapolisa esithi ukuthunjwa kwelunga le Citizens Coalition for Change uNkosazana Mo Blessing Ali akulani lezombusazwe ibandla leli lithi into eyazakalayo ukuthi umsolwa uMnumzana Pius Jamba ungumsekeli weZANU PF. Umo Blessing yena olabantwana ababili njalo ongumholi wesigaba kuward 21 eChitungwiza North uselamalanga ayisikhombisa enyamalele kungaziwa ukuthi uyaphila na lokuthi ungaphi. Isikhulumeli samapolisa uMnumzana Paul Nyathi ukuvumile izolo ukuthi ngempela uMo Blessing wathunjwa nguJamba mhlaka 21 kulinyanga endaweni yokuzilibazisa eChibanguza Shopping Center eBeatrice duzane leHarare. Kodwa uNyathi uthe uJamba akasilo lunga lebandla lezombusaswe. Wengeze wathi ababili laba ngabantu abake baphila bonke bethandana. Ngakho uNyathi uthi uJamba uthumbe uMo Blessing ethukuthele esithi wamalelani yena wasebenzisa imali enengi kuye emnakekela besangamathe lolimi. Uqhubeke wathi amapolisa adinga lo Jamba. UMnumzana Nyathi ukulandule ukuthi umne wabo kaJamba uSimba Chisango obikwa laye elilunga leZANU PF olokwenza laloludaba. Kodwa umsekeli wesikhulumeli seCitizens Coalition for Change uMnumzana Gift Ostalo Sisiziba uthi amapolisa azama ukuvikela iZANU PF ngoba lolukuludaba lwezombusazwe olusobala.
Asikhangeleli ukuthi amapolisa ebethatha ndawo ke yamapolitician ngendlela ababhale ngayo ngenxa yokubanakele impilo yomuntu. Ungabe kungcono ukuthi befake izinto ezicathengelwayo, hayi khona ama-conclusion abawafakileyo esibona ngani amanga kuhle. Yikho sithe kusasa siyabuyela emapoliseni ukuze sisane labo, njalo lokuthi bekhuluma ukuthi abantu beZANU bebhasiwa beZANU ngenxa yokuthi ngabantu abayazakalayo endaweni njengabantu beZANU. Ngaphandle amapolisa nxa yokuthi lawo aphathe ngiphasili yeZANU PF ikabangathi hayi kaso member enhlanganiseni ngenxa yokubana thina siyamazi ngenxa yokuthi ngabantu esitshona labo siyabe sikwazi ukubana lo ngezanu lo ngasowezanu. Sasikhanelanga ukuthi amapolisa ebethatha ke ama-side ngendlela ke okuphunywa ngayo ku-statements kaphonyani.
UKirina Maironi obikwa ngamapolisa ukuthi wayelo Mo Blessing Ali ngesikhathi ethunjwa nguPius Jamba. Iselike lakhuluma la yena uKirina Maironi lo yini? Lezwa ukuthi yena uthini njengomuntu wayekhona?
Thina abantu esikhulume labo ikakhulu ngabantu bemuli labanye abasebeduze emdaweni lapha athunjwa khona. Engabe ngingakwazi amabizo abo off the record, kodwa engikwazi ukubana abantu esakhuluma labo njalo abancedisayo ukubana ke sifayele amaphepha amakhodi ngabantu ababonayo, ngabantu abawaziyo, ngabantu abahlala khona.
Usimba Chisango amapolisa athi akalani lokwenza lalolu daba yebo ngumuntu waziwayo ukuthi ngoyezana uPF kodwa uPhayasi Jamba lo amapolisa alandula athi hayi akunjalo galani lezombusazwe kayisilo lunga lezana uPF
ilunga elisaphutha izana uPF umuntu oyazakalayo ngemisebenzi yakhe elishana lama-activist emela izanu pf wethe ulekhadi lezanu nomakala esikwaziyo ukubana-ke lilunga lezanu pf ngenxa yokubana ngabantu-ke ababhenefitha kunhlelo zezanu beyenza into zezanu njalo uyazakala uphumqa ukumobilayiza loku-organayiza abantu bezanu so angazi ukubana-ke amapholisa athi kasezanu ngomhlobo bani bathi ngi-terms of membership or bathi in terms of association ngenxa yokubana into eziyazakalayo endaweni ezikhulunywa even ngabantu abahlala khona njalo kubana-ke bathi akakho involved kungabe bathe kusayi-investigato akabe abi labo ukusuthiseka ngokubana u-involved noma akakho involved hhayi khona ukuthi ama-investigation eqalisa ukuthi wawumuntu sekliwe ukubana-ke akakho involved ecaleni eliyazakalayo ukubana-ke uyo waye-involved
Isikhuluma izolo ubuthe lizahamba enkantolo ukuyacela ukuthi ibambe amapholisa ngamandla ukuthi amdinge uMore Blessing lingaba lihambile yini emthethweni da
Yes esihambile emthethweni da basikhangelele ukubana kusasa siqedisa amaphepha ukubana ifayilwe High Court ukubana ke sikhompela amapholisa ukubana ke ekwandise ukumdinga bephiwe imandate yidale le High Court
Okokugcina kukhona ongathanda ukukutsho mhlawumbe ebantwini abangaba lolwazi ukuthi kuyini okwenzakala kuMore Blessing lokuthi mhlawumbe ngabe ngaphi?
Ya, esikukhangileyo kubana-ke abantu bonke ongaba lolwazi kubana-ke uMore Blessing ungaphi sincedisani lamapholisa njalo kuyinto ebuhlungu ukubana-ke umuntu kuthiwa uyaswelakala ngendaba zombangazwe kuleli lizwe kufanele ukubana umuntu wedla uzanu MDC zapho o mabambukusile kufanele ukubana abantu bebe lamalungelo ikakhulu ilungele ukuthi impilo yomuntu igcinakale esasikhangelelanga ukubana-ke kube lokusukuma kodlame lodlakela le misindo mayelana le ndaba-ke zombusazo sikhangelela ukubana kube lokwehlukana ukombona ukubana hhayi thina sithi lizalungise so abanye besithalungise so ukuze sonke njengamazimbabweni ilizwele phambili akufanelanga ukuthi abantu behlupane nokutshana nokubulalana
Umnumzana Gift Ostalosi Siziva ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC isikhulumeli sezanu PF umnumzana Christopher Motswangwa yena utshele iStudio 7 izolo ukuthi ibandla lakhe alilani lokuthunjwa kukaMore Blessing ali Umhleli wephephandaba elidinda ebulenjini be-internet elezimlife.com umduduzi Mathuthu ulokhe ecatshile ngemva kokulandwa ngabantu abayisikhombisa endlini yakhe kobulawayo ngolwesihlanu besithi bangamapholisa njalo behamba ngemota engelama number plates. Kodwa isimanga ikuthi igqweta lakhe umnumzana Ngqobani Sithole uthe ngokuya emapholiseni wathola esithi akamdingi uMathuthu. Lokhu kuthiye uMathuthu engasahlalisekanga ngoba engasakwazi-ke ukuthi abantu laba ngobani njalo bahloseni. Ngomnyaka ka-2020 umzukulu kaMathuthu uTawanda Mochehiwa wathunjwa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende ama-CIO watshaywa kakubi. UChris Gande weStudio 7 uxoxele gqwetha likaMathuthu umnumzana Sithole.
Indaba kamnumzana Mathuthu iseseyimsindabaphenduli ngoba okusikhathazayo ukuthi sazi ukuthi labo amadoda lawa afika emzini wakhe emdinga ngolwesihlanu babe ngobani. Njalo sesibonile ukuthi amapholisa asejike wona ukuthi hhayi akazange afike emdinga. Ngakho-ke sesifake report ye impersonation kulabantu abafike bazenza amapolisa bethi umthuthu okusenza sathe inyathelo lemelo lokuthi okukhohlwayo kungaba lihlora isihlahla kasikhohlwa kuyena leyani imbodi kulotawanta mcheyiwa owathathwa futhi ngabantu nje ngendlela ezingazwakaliyo bamshaya ngendlela esabekayo sazomdampa ebusuku abantu zanamha amapholisa lokuthi ukufeya kwayo icala lelo sokufike ngata sikakwazi ngakho-ke sesithethe inyathelo lokuthi hhayi njengoba wonke umuntu eprotektha ngumthetho ezimbabwe sizacela ukuthi amapholisa akhreye futhi loneli isenzakalo esesenzakele esokuthi kulabantu abafikileyo bengu-7 number bemdinga
manje abantu bakhona ngabantu abayazakalayo yini ukuthi bengabonakala lingabakwazi ukuthi yibo ababefikile
abazukulu bakamduduzi bathi bona kulomunye othe ungunyanete unyanete lo lipholisa le-law and order obulawayo ngiyamazi so ngabe tsho njalo well u-expect ukuthi njengoba amapholisa sithi unyanete azange afike then sokuyavuze kuqalele khonapho ngoba I'm looking at this angle ukuthi so amapholisa ngathi kwenzakale isenzo esinhle ngalesana sikatawanda bahlale phansi bagoqe izandla kule allegation yokuthi hhayi kulomunye wenu lapho ukuthi ufike senze into enje and then nalithi umuntu lowo asikwazi ukuthi beseza khonoku surely ngabe yibo abagijima phambili besethatha ama-statement kuyena leyani imoto ukuthi bazwisise ukuthi kade kuyini okwenzakalayo yikho-ke hhayi nasesithethe inyathelo lokuthi hhayi bona sibalande njengoba nabengathathi inyathelo hayi thought ukuthi by Saturday Sunday
manje lithatha nyathelo bani ukuze umathuthu ezwe ukuthi uvikelekile akula bantu abazabuya bamphuthume phakathi kobusuku
kuseseminyama ebusweni bendawo ngoba khathesi esingakwaziyo ukuthi bona bakuyibo abakuze bamvikele njengoba bengani yibo futhi abangazwakaliyo ukuthi kade bakubamba njani okuinto kwangikhona naye is worried ukuthi surely who is supposed to guard the guard ngoba khathesi into angani yamethusa ukuthi hambi i-lighting ingatshaya kabili kumuti yona leyo kungekho okudingwayo ukuthi kade kuyini okwenzakalayo ngoba utawanda sambona esechayiwe sesabika ephethwe kanyamalala nanamhla ama-investigations lawo kawacaci ukuthi kwenzakalani khathesi sesithola futhi ukuthi sokungani kula yona leyo nto engani funa ukuhamba ngendlela yanaleyo and umathuthu is worried sibhalele amapholisi incwadi ukuthi nxabe ukuthi bayamfuna ngeke arrangements simhambise njani size ukuthi bayamfuna yini
umnumzana Ngqobani sithole ligqwetha lomhleli wezimlife.com umduduzi mathuthu uhulumende uthi uzaphathisa umndeni wenduna yegaranyemba eGwanda uChief Nhlamba ngendleko zomngcwabo okhangelelwe ngempelasonto obikwa uzakhokhelwa ngumsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga. UChief Nhlamba ubhubhese leminyaka yokuzalwa engamashumi ayisikhombisa lanhlanu 75 ngemva kokugula okwesikhathi eside. Isikhulumeli somdeni wakuNhlamba sitshelele umsakazo ukuthi uhulumende ubengakawazisi umdeni wakhe ngakuqoqayo. Ukuchona kukaChief Nhlamba kulandela okwenduna yelupane uChief Mabikwa. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezamasiko umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Ngitshayela ihlombe kalokho uhulumende njalo nje njengobana na izolo lakho futhi sikubonile lapho kade kufihlwa khona induna uMabhikwa sibonile futhi ube nesandla esihle kakhulu njalo simkhuthaza ukuthi kokuphela ahlale esenza njalo.
Kuyini ongakutsho ngenduna lezi ezikhothemeyo? Singathi induna zilokhu zingabantu abalwela amalungelo ezigaba zawo njalo abasetshenziswa kubi nguhulumente njengalokho kutshiwo ngabanye.
Ye, njengoba sisemfeni uyayazi ukuthi imfalawo ngesintu kukhona abanye abantu abahambe khuluma lapha lalaphana abangasuthisekiyo kanti-ke futhi bakhona abanye abathi khona bona hhayi izinduna bezisebenza kuhle kakhulu lezi nabantu. Bakhona sibe abantu kade besola kakhulu indlela ekade isebenza ngayo induna uMabhikwa. kanti ke futhi kukhona bakhulume kahle kakhulu ngayi kodwa lokhu vele nje kuvele kukwandile emfeni ngoba ungeke ulungele wonke umuntu ungeke uthandwe ngumuntu wonke ngoba uvele ungesimali yona ngkwayo njalo nje le nduna unhlamba inyezwa sibili kodwa induna unhlamba sibili hayi kukhanya ukuthi khona ubesebenza nabantu kuhle sibili ngoba angaze ngizwa nsaye ngizwe inkulumo embi ngaye izinduna zakithi zibaluleke kakhulu kodwa ke izinduna zakithi uhlupho esezinalo yilo lonolo lokuthi sezibanjwe ngamakhala nguhulumeni okhona ohulumeni okhona uthetha amandla wonke wezinduna wabeka kuye osokusenza ukuthi izinduna lezi zingakwazi ukusebenza ngendlela ezikhangelela ukuthi zisebenze ngayo kuvele kunjalo khona izinduna lazo zisebenza njengathi abantu ukuthi kulabanye abakuthandayo kunabanye njalo abangakuthandiyo nawe futhi uyakwazi ukwenza ezinye izinto ezinhle ngale kube kanti ke kwabanye abantu baye bethwenze izinto ezimbi eZimbabwe silohlupho lonolo lokuthi izinduna azikho laphaya ukuthi zenze umsebenzi wawo ngokukhululeka nxa sithi ngikhangela akukho ukukhululeka ekwenzeni kwazo umsebenzi kodwa zenza umsebenzi ngendlela efunwa nguhulumende okhona yiluhluphe esinalo kakhulu elizweni lethu
umnumzana Greta Vohloza Spanda yingcwethi kwezamasiko Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Izim Life ithi umongameli Emasoni Mnangagwa ubanjwe ngamandla ngumsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ukuthi aphe obelisotsha uMajor General Godfrey Chanakira inhlonipho yeqhawe lesizwe. INews Day ibika ukuba isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa umnumzana George Charamba uthi abantu kumele bekele uMnangagwa azikhethele omunye wabasekeli bakhe ngesikhathi sakhe asifunayo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Siyabingelela emsakazweni kulaba phethe uhlelo lwe-Studio 7. Sibingelele nabalandeli, abalaleli bonke nje we-Studio 7. Siyabingelela. Ngithanda ukuthi ngiphawule endabeni yokuthi abantu bakithi ngabe bakubona ukuthi lizwe labo seliphele kangakanani nge-40 years ngaphansi kombuso wezanu PF. Ababadala bakwazi abaphilayo namanje uma beqathanisa umbuso ka-Ian Smith abawukhiphayo befaka izanu PF lalowo mbuso uzokhona lowo izanu PF yabo Mnangagwa ukuthi ku-Western khonokho ababethi bakusola. So abantu bakithi ngabe kuyenza babambisane bekhiphe yona le into ezanu nale ngendlela abakhipha ngayo i-government ka-Smith bebambisene bonke beyinto eyodwa njengamanje abantu bakithi ngabe babambisana beyinto eyodwa. Ukuthi bangabe emthwakazi bangamashona bangamandebele bekube iceleni benze njengento eyodwa abayenza isikhathi bekhipha i-government ka-Ian Smith ngicabanga lelo lizwe lelo lingaba ngcono lingabuyela esimeni esingcono kodwa uma kusakhona omunye othi i-CCC yini ekhulumela imthwakazi iparty evulwe manje engalangitshi ivini umbono wokuthi balo president yini ongakwazi ukumelana loMnangagwa ekhipha izanu PF abalayo even umqondisi yena lo kaso president okwazi ukuthi akukhankasele i-election leyo nalezobuye ka-2023 kungu president nje kuphela oyimele so ngabe thi abantu bakithi bayibona ukuthi imthwakazi yabo ayindawo kanjani ngabe bayama kancane ngayo asikuthi sayisola imthwakazi but izoba lemphumelayo maso kubusa ikhulumeni ekhululekileyo hayi kusabusa lezanu PF siyabonga ukukhuluma ngosidumo la eTransmit
qhawe lami lo mbuzo lapho ukuthi ungani eZimbabwe ukuthi iZimbabwe amapolisa singawezana omajistrate singawezana amasosha singawezana wonke umuntu ongaphansi kwesandla kwengalo yegovernment usengowezana so kuyamangalisa ukuthi bangathwa umthwakazi uphikisa ukuthi uzamulungisa ukuthi lingilabantu waye kugcwaliswa amapholisa izinja amabhiza amasotsha nezibhamu namapholisa lamanzi lawa atshisayo noma ngithi ama-tiergas nxa uthi kuthiwa umthwakazi uyatoyitoyela ilungelo labantu kodwa amanye amaphathi ngaphathelwa lezo zikhali awesishoneni waye bekwenza khonokho uhulumende wasezimbabwe ulobutsotsi kakhulu ulobandlulo kakhulu nguhulumende oncindezelo nguhulumende okwethusela abantu ukuthi abantu bangakhululeki kwelabo ilizwe so into engcono ukuthi akuqunywe ilizwe sidabukane phakathi njengoba akekho umuntu ongakwaziyo akekho futhi elinye ilizwe lingakwazi ukuthi izimbabwe ngamazwe amabili ngaswaye kulama-status amabili ebulawayo naseharare okukhomba ukuthi ngamazwe amabili akula president oyi-one ongabusa amazwe amabili
Salibonani lonke maZimbabwe amahle lani kanye basakazi beqiniso baka Studio 7 ngiyalibingelela ngegama lenkosi yethu Jesu yithi kona kini bafowethu maZimbabwe amahle bantwana bakamthwakazi qaphelani uhambo lwethu sifana abantu la bakoIsrayeli abaseGibhithe betshisa izitina ngotshani esokusele ukuthi kathesi izinduna sifakele izinduna zasempumalanga yalitshela sibili into zasempumalanga bazasifakela zona esiyayenza umthetho wazo ngoba nanku xa likhuluma ukuthi kona ku-airport kukhitshiwe isimbulu sehawu kanti ngabe ebhala kwelakho kwadilizwa kuyakhawunti kwena vele kutsho khona sizadonsa kanzima asivumeni sikhona sesingabantu abakwi-israyeli ababetshisa izitina ngotshani akulandaba kodwa okukhona ukuthi sikhulekeni siqinise sinxuse umuntu ozathatha izintambo zombuso njengona kade sesithemba ukuthi khona uchamisa asibambeni ukuyichamisa-ke simvotele umchamisa siphime ngobuningi ezindlini emakhaya sithiya amakhaya ehotwe ngala muntu selizimbuzi lezinkomo lenkukhu kuphela sisiyalala noma sesilibambilayini ukuthi khona ubone umuntu kankulunkulu khona ngembali ukhastile ivoti yakho wathi phambi ngochamisa
Ngibingelele isihlobo sami ku-Studio 7 ngibonga bonke abasiphathela lolu hlelo mina ngiyima naye kusibangelizwe umntakankomo nxa ethi ubabakhe ayolale ekhaya lakhe kuyandithokozisa kakhulu ngoba lo baba wayehlala ekhuluma ngitsho sisesengabantwana sinaye ethi yena akafuni kuyavalele i-Rose Acre ufuna ukuya ekhaya emzini wakhe kulapho kuyoguma khona ithuna lakhe ngitsho wasithembisa sisesegangeni singakabuyi nokubuya khonapha kuseserodisia esho ethi yena maangalala amathambo akho elala emzini wakhe ake ngakukhuluma ngabona ngolunye usuku kukhulunyiswa ukuthi kuthiwa abantu bathi bona ukhona odina amathambo kababa walalayo umbusi maka agejwe esiwe Heroes Acre ngathi makahambe Heroes Acre ngoba ubaba unkomo wala wayengafuni ukuye Heroes Acre wamdonsa wamse Heroes Acre namhlanje ngabe kuthiwa singathi ma sikhuluma sisenze nje nalanalele khona nabokhokho bakhe basivumele ukuthi amathambo akhe makathabathwe siwe emzini wakhe kungabe ntokozo lokho okhuluma yontombi enhlenyathi
salibonani basakazi be-studio 7 linelisethulela indaba ezimnandi ngiyalibingelela ngithi philani ngenkosi ngibingelela abalaleli bonke be-studio 7 ngibe sengitshayela ihlombe ama-ccc ngokuyinela kwenzayo hhayi siyalibongela liyibambe injalo 2023 siyawina vele izane yakwazi vele ukuthi ayikaziwini yikho libona vele nxa kuyikuthi upresident uchamisa uyenza irali kukhitshwa amasotsha kukhitshwa amapholisa evala izindawo kuhanje uye khulunywa yabomejastrate kwenziweni ngoba ingqupho ngeyabe isiphuma vele uchamisa uyesabisa kanti izane upf usho ingaqhuqiswa ngumfana omncane xa ekhampeni emakhaya benza ukuyatshela amasebhuku lezinduni ukuthi banini ngabezane yelingavumeli umuntu ogqoke iyelo shiwa beqhuqiswa ngumfana omncane ongangochamisa okungangokuthi ukukhanya kuphambi kwakhe vele ulayithwe ngunkulunkulu ngoba vele lapho kukhona khona umuntu kankulunkulu vele uzutshawa luvalo nxa kuthutha usathane vele uyaqhuqa uqhuqisa amadoda amadala uchamise ngumntwana omncane amadoda amadala kuze kukhitshwe le mkhonto beze befisele ukuyathenga imbhobho ngenxa kachamisa ayizane u-p f usarendishiwa lize liyethuselwe ngumntwana lo uchamisa lize liyedinga imbhobho libona ukuthi nga abantu lingabethusela ngembhobho manje kathe silikhohlwe
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi kufe abembi begolide abalikhulu 100 kwele Chad ngeviki edluleyo kulandela ukulwisana kwabenza lumsebenzi. I-AP yona ithi kulentathela izindaba yakwele France edutshulwe yafa kwele Ukraine izolo ngesikhathi itapa izindaba ngempi eqhubekayo kulelo lizwe. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uthi ilizwe lakhe alisoze liphele Ukraine amabhomba ahamba umango omude ama-long range missiles alakho ukusetshenziswa ileli lizwe ukuhlasela ele Russia. UBiden wethule amazwi la izolo ngesikhathi lapho umongameli wele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky ecela amazwe akumanyano we-NATO ukuthi aphathise ilizwe lakhe ngezikhali zezinga laphezulu. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Sibona lapha ukuthi abantu abayenza izinto zepolitiki sikhangela lathi umongameli welizwe weAmerica bayenza ngathiwa hi-double talk okukhuluma beluma on the other side. Ekuqaliseni siyabona ukuthi bakhuluma besithi bona babe ngasoze bencedise i-Ukraine ngezikhali ngoba it was an affront to war or ukuqalisa kwe-World War III. But sesibone kathesi eAmerica le-NATO lamazwe aseduzane a-friendly to Ukraine sebebanike military equipment close to 40 billion okwakathesi. Mina into engiyibona lapha is ukuthi iRussia yayifuna ukuqalisa impi leyi in Europe for domination kwezindaweni eziningi ngoba siyakwazi ukuthi ama-resources kathesi ngantu asemancinci for everybody to be satisfied. So i-Ukraine was indawo yawo in the history of the world ukuthi i-Ukraine yake yaba i-Soviet Union njani. And then the world's production sunflower seed oil le wheat ziphuma e-Ukraine. Sibona lathi Sudan gets all its wheat from Ukraine. So ngama resources esiwabona ukuthi sesiqhubeka phambili are very important. So iRussia layo I think icabanga ukuthi njoba i-Ukraine yayi-part of Russia abantu abasoze bayilwise in the way that they've been fighting. But sibone lathi ukuthi uZelensky lama Ukrainians hayi bacha into ehambayo and abafakanga izikhali phansi.
Kungenzeka yini sicine sibona iMelika isinikeza ele Ukraine izikhali lezi ethi ayisoze ilinikeze zona?
Mina mbona iAmerica inika iUkraine yonke into abayifunayo including izikhali le technology le support eyokuthi bancede ngempi yona le.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusaswe. Nanzi ebezihamba phambili. Lanxa amapolisa esithi ukuthunjwa kwelunga le-CCC unkosazana Mo Blessing Ali akulani lezombusazwe, ibandla leli lithi yinto eyazakalayo ukuthi umsolwa usekela iZANU-PF. umhleli wephephandaba elidinda ebulenjini elezim life umduduzi mathuthu uloge ecatshile ngemva kokulandwa ngabantu abayisikhombisa endlini besithi bangamapolisa njalo behamba ngemota engelama number plates. Uhulumende uthi uzaphathisa ngendleko zomngcwabo wenduna yeGaranyemba uChief Nhlamba. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-half past six. Yimi uNtungamile Nkomo.